ikakhulu insukwane khona ngale lapho okubelo monakalo omkhulu iqiniso abantu abahlela kudla ngoba izindlu zikhukhulwe amasimu athethwe lapho okwakugcinelwa khona ukudla akusela so sebephonga ukuba ngabantu nje abaningi abakhona babalekile ezintabeni abanye babalekile ezihlahleni siyabonga kodwa uzwe ukuthi kufike uncedo lokuthi bakhishe lapha abakhona basabe kwezindawo lapha abangagcineka kuhle khona kodwa nje abantu abahlela kudla funakala ukudla funakala ingubo funakala izigqoko funakala ama-chains okuthi bathole lapho abangahlala khona kusadingwa ukuthi kulumisiswe ukuthi kwakhwe okuza kwakhwa khona so uncedo lonke lolu liyafunakala lemithi medicines imithi iyafunakala ngoba sibili umuntu ahlale entabeni umuntu ahlale esihlahleni okwamalanga amabili or so engadli lutho le mikhuhlane iyabanjwa ngayo so kufunakala lemithi yokubana abantu laba belatshwe
so nxa sesikhangele khonapho-ke lina njengebandla lenkonzo kaKristu kukhona likwenzayo yini ukuthi lizame ukunceda abantu laba
kakhulu mntakababa okathi sikhuluma nje ibandla le-Methodist Church eZimbabwe velithi lakhalisa ebuthani umonakalo uzuzakala ukubuthanisa izindlezo ezithoyo especially impahla ukudla lemithi bakhangelela ukuthi by engxenye kusasa zabo kwesihlanu khona ngapho bangabe sebebalindlela sebesiya khona ukuthi abantu bakankulunkulu bayencedakala ngizile njalo omnye ngitshele ukuthi i-AS M labo sebeqesha ukubuthanisa izinto njalo leqembu le-Christian Alliance likhokhelwa ngu-Reverend Hussein Sibanda labo babhila yaqhuqa izinto ibanja limile liphakele sibili abanye angabezwa kodwa nginethemba lokuthi ibandla likaKristu seliphakamele phezulu kubona njengedisa
singathi pho impuphu iyatholakala yini njengoba abantu abaningi besidla impuphu liyayithola kumbe ayitholakali
hayi impuphu ayitholakali baba siyazama sibili impuphu ayitholakali engxenye uhulumende angangenela khona izatholakala impuphu